Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 15 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni.
Lokhu kusobala ukuthi ngitshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi.
Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa u-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungaba kutshengisani
lento eyenzakale namhlanje. Ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibazi.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika, ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisa.
Siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation voter education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni. Leli bhanga elilisigodlo kwelebhilitani lithi selisuka eZimbabwe lakwamanye amazwe ayisithupha angaletheli ibhanga leli inzuzo. Leli bhanga lizasuka eAngola, Cameroon, Gambia, Jordan, Lebanon, leSierra Leone. Ukuvalwa lokhu kutsho ukuthi kulabantu abambalwa abazalahlekelwa yimisebenzi. Kodwa iStandard Chartered Bank ibikwa izavula isigodlo sayo esezwekazi leAfrica kwele Zambia. Sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyadumaza kakhulu babukande ukubona ibhanga elikhulu elifana leStandard Chartered Bank lisuka elizweni leZimbabwe njalo livala amahhovisi alo elizweni leZimbabwe lisiya elizweni elingomakhelwane. Kusobala ukuthi ngitshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi. Into eqakathekileyo ngeyokuthi abaphethe ezomkhonomi ababekwazi ukuthi akusikho ukuthi ukukhuluma ngomlomo nje usithi isimo somnotho siyandlondlobala, kodwa ke ireality eyiyo ekhona kuground itshengisela khona ukuthi isimo somnotho asihambanga kuhle. Njalo okunye okwenza ukuthi amabhanga ekugcineni bagcine ethutha elizweni lakithi leZimbabwe iyena le imithetho ama-red tapes yena la afakwayo agcina esenza ukuthi kube le mithetho eminingi kakhulu egcina icikela phansi indlela okufanele ukuthi amabhanga ahwebe ngayo eselizweni. Kukanti yebo imithetho ilizwe lelizwe njenge-sovereign country kufanele ukuthi bele mithetho evele egadayo ilizwe efanele ukuthi ilandelwe, kodwa ikhona eminye imithetho eminye esingayibala eyenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulukazi kwezamabhizinisi lezinye izinto ezenziwayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Sizwa kuthiwa ibhanga leli lisuke laya yakha isigodlo salo esikhulu eZambia. Kungakutshengisani kakhulu nxa sikhangele ezokuvuselela umnotho welizwe ngamankampani avela phandle kwelizwe, kusitshengisani lo?
Ukuthutha kwalo lize Zambia ngithemba ukuthi kungenxa yokuthi baye bathola ukuthi elizweni leZambia akula akula zinto eziningi noma ingqinamba eziningi ezitheni indlela abafisa ukuthi ngabe benza ngayo ibusiness labo, ingakho begcine sebethutha nje sebesiya kulelo lizwe. Kodwa ke kuthiye umkhandlu omkhulu kakhulu elizweni lakithi lizwe leZimbabwe, ngoba sisazi ukuthi isikhathi lesi sinzima esifana nalesi sesikiso, njalo lesikhathi lesi esikhangelela ukuthi ngabe kuthiwa i-economy yakhula kube sesifana isikhathi lapho kuvuleka khona umkhandlo nje kusuka kwenze ilizwe lakithi libe sekunzimela obukhulu kakhulu ngoba ukuthuthuka kwe-economy kudinga ukuthi ama-bank abe khona njalo ama-bank ngonhlobo inhlobo lenhlobo siyazi ukuthi amanye ama-bank afana labo Barclays sebaze basuka elizwe lakithi kanti sengabo Standard Chartered Bank so nxa sekusala sekuyizimbank kuphela labo lamanye ama-bank nje mhlambe la avela ngayezimbako kuphela kuza kwenza ukuthi ukundlondlobala kwe-economy kungabi khona masinyane kodwa ke nxa kule variety ama-banks amaningi njalo ama-bank akhulu afana labo Standard Chartered Bank kuzayenza ukuthi bekuzabe kukuhle ukuthi kwenze ukuthi i-economy yakithi ikhule masinyane kodwa ke lokho osekwenzakele kuthiye umkhandlo omkhulu kakhulu engibona ngathi ukubuyisela muva indlela ezamabhizinisi zethu ezizaqhubeka ngayo elizwe lakithi leZimbabwe.
Umnumzana Difa wajabi Bhango Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Amadziribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungakujengisani. UHamadziribi ube sembuthanweni lo owenzelwe eHillbrow eJohannesburg izolo emini lapho athe ezama ukwethula amazwi akhe abantu baqhamuka ngomsindo bexokozela besithi uhulumende weZimbabwe nguye owabangela ukufa kukaNyathi ngoba wabalekela ukungabuswa kuhle kwelizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube obesembuthanweni lo saqala ngumbuza ukuthi abantu bebebaningi okunganani embuthanweni lo.
Bona abantu bebezile sibili kakhulu bebebaningi ibegcwele itheater iphuphuma okuthi ukuthi njengoba itheater nxa igcwele ithatha abantu abayinkulungwane 1000 labayana ngathi mina bengafika inkulungwane elengxenye kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ngoba abanye besebeze bemephandle abanye beswele indawo zokuhlala.
Ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo kusenzakala ngesikhathi kuxotshwa omela iZimbabwe kwele South Africa?
Ngemva kokubane sekumenyezelwe ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe kwele South Africa u-ambassador uzasukuma akhulume kuqale kwathiwa kasisukume kuculwe i-national anthem eyezweni lase-South Africa lapha esihleli khona. Kukhona ke abantu abangasukumanga ngenxa yokuthi besicula ke i-national anthem le ukuthi sihloniphe u-ambassador ngesikhathi esiza phezulu. Kulabanye abangasukumanga abamabandla amanye awezombusazwe kweleZimbabwe. Uthe nxa esephezulu wafika wabingelela, uthe nxa esezama ukuthi akhulume abantu baqala ukumxotsha bememeza bethi asuke phambili angakhulumi lutho. Bathi lanxa sebezama ukuncengwa ukuthi kabamnikeze ithuba bahloniphe imuli yakonyathi bangakulaleli lokho baqala ukucula izingoma ezilokugxeka bethi bona into oyenzayo siyayizonda. Wasehlonipha ke u-ambassador wasuka phambili wahamba engakhulumanga.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi singasitshengisani?
Ngizathanda ukuqala ngikhumbuze uZulu ukuthi mina ibandla engisuka kilo eleve Patriotic Front lakhelwe phezu kwefilosofi ebizwa ubuntu social democracy. Lokho kusitsho ukuthi ubuntu bethu isintu sethu njengabantu abansundu siyasihlonipha kakhulu, siyabuhlonipha kakhulu ubuntu bethu. Kungakho lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibaziyo. Thina ngobuntu bethu langesintu sethu njengabantu abansundu imfa iyahlonitshwa kakhulu. Yikho nje langesilungu kuthiwa we are paying our last respects. Silanda ukuyahlonipha, ukuyaphelekezela omunye wethu ngenhlonipho. Kungakho yebo abantu beZimbabwe sithukuthele ngalokhu uhulumende asenzela khona ngalo ngendlela uhulumende asiphethe ngayo. Kodwa nxa sithethina siya
valelisa omunye wetu oyehlelwe isigameko esibi kangako akufanele ukuthi sifike laphayana sesimdelela kumbe sifike sidelele izifiso zemuli yakhe eyiyo evumele uambassador yamnikeza ithuba ukuthi akhulume sizakhumbula futhi njalo ukuthi uhulumende waseZimbabwe uthe yena ngokuphatheka kabi kwendlela unyati asichiye ngayo wasesithi yena uzosiza ngokumphelekezela akuze athole ukubekwa ngendlela elenhlonipheko kungakho yebo sizondile yebo sivela kumabandla ehlukeneyo kwezombusazwe kodwa bekufanele ukuthi nxa imuli isicele ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe lapha eSouth Africa akhulume bekufanele ukuthi sihloniphe lokho
umnomzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla eliphikisayo elePatriotic Front ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika ngakho abantu bengathatha lelithuba ukubhalisela ukuvota liCommission iphakathi kwehlandla lesibili elisaqhubeka elemobile voter registration exercise lapho abantu abangabhalisela ukuvota besezigabeni zabo uhulumende uthi usekwenze kwabalula ukuthi abantu bathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ukwenzela ukuthi kube lula ukuphatheka kulolu hlelo umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe ekhaya vote 2023 uthi uyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ikakhulu ezigabeni ezivalisa iBulawayo Matabeleland North leMatabeleland South isikhulumeli salumanyano umnumzana Nkosikhona DVD uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngomkhankaso wabo wehlandla lesibili lalolu hlelo
ama teams ethu ayangena kuba communities ekhuthaza abantu njalo ade sikwenza singakaqali lo hlelo esiqalisa namhla ukukhuthaza abantu abathi ukuthi bayithatha izithupha so lo hlelo lu second blitz ibe ngesikhathi esiqondile kakhulu ukuthi khona lapho ama areas lapho abantu abathi abasebethathe khona ama IDs kuzaba lolu ukuthi siqoqisana lapho however siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation voter education ngokwayo kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu especially ama first time voters ukuthi babhalise ukuvota ngalolu hlelo lokugcina singakayi ekuqineni kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota esithi isikhiwa i-delimitation
uhlupho obelukhona lungabe lokhe lunjalo yini ngoba sibonile uhulumende sesithi usenze kwabalula ukuthatha amaphepha incwadi ezivumela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota ezinjengencwadi zokuzalwa lezithu liyakubona yini lokho sebe kufinyelela abantu
abantu bakufinyelela abantu sebekwane ukuthatha amaphepha abo sibona indwendwe eziningi lapha koBulawayo sibona indwendwe kubo Mat South labo Mat North abantu belethwa lokuthi bathatha amaphepha kulabanye abahlangane nenhlupho eziningi maybe amaphepha akwananga ama requirements akhona abekhona but ayiningi selithethe la amaphepha okuyinto enhle kakhulu especially kungasikhuthaza abantu ukuvota i-major challenge ku first phase esahlala layo ukuthi abantu abaningi abatsha babekhala ngezithupha ukuthi abalazithupha
liyakhulumisana yini le commission yezek njalo kuyini elibone ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle
inhlanganiso yezek sixoxisana layo njalo nje sibonisana njalo lathi sihlabe sihlangane lakhe kukhoma communities sihle sivele sixoxisana labo sibone ukuthi kungenziwa njani njalo kungalungiswa njani sivela kubay election njalo kade sibe sixoxisana labo kulisebenza la kusibophe ama elections akhona so sikhayelela ukuthi khona uhlelo luhambe kuhle ama voter registration centers akhona ama calendar akhona ikhona njalo abantu ba free ukuthi bayibhalise ukuvota ikwinkuthazo esilayo ukuthi hayi singalalisa umzimba yisikhathi sokubhalisa ukuvota akulesinye isikhathi esizabuya ngaphandle kwasona leso I voter registration is ongoing but now ufuna ukuphatheka kuhlelo lokuvota ngo 2023 kumele ukuthi mhla ka 30 April ubhalise bakwazile ukuvota. Njalo abantu ngenkuthazo njalo abantu abakhangela ukuthi khona kuzaba le kuqunywa kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota. Asifisi ukuthi iMatabeleland and provinces ayi 3 ona la ebulawayo North Mass South ayiyo alenani elilitshwane ilizwe lonke ababhali abantu ababhalise ukuvota ukuthi sicise siqunyelwe ama constituencies sisiba lamalutshwane sivele silamalutshwane already. So izinkuthazo ukuthi abantu abasukumele phezulu bayibhalise ukuvota.
Lo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano we Ekhaya Vote 2023 ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ixuku labantu abahlanu abeGwanda lihlasele labulala omunye owesilisa limethesa icala lokunatha utshwala eBhawa engayisiyo yalapho ahlala khona. Isikhulumeli samapholisa uLoveness Mangena uthi uPraise Momoyo ozalwa eFumugwe ufele esibhedlela seGwanda. Iphephandaba lobulembu beinternethi leNews Hawks lilodaba lokuthi kungenani lokufuthelana okuphakathi kwabeZimbabwe labeseSouth Africa. Umculi weleSouth Africa olodumo uDJ Tira wamukelwe ngenjabulo edolobheni leBeitbridge izolo ebusuku lapho azayenza khona amagigi ambalwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakaze lisazi indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi sikhona indudulane yakodewa liyabe ekhuluma iqiniso njengoba linjalo. Namhlanje zothanda ukuphawula ngomumo okhona laphana eZimbabwe obhekane labantu bonke abeZimbabwe. Iproblem elaphana eZimbabwe ngabantu abaproblem eseZimbabwe laphana ngabantu. Akulabantu abapimpila abanye abantu umoya ongalunganga. Uzothatha thina sifuna ukuphathwa indebele. Yee, thina sifuna ukuphathwa umuntu ovele ehlangothini lwesindebeleni. Kukati ke masithi siyakhayela bona lawo bantu lethi ke bafuna ukuthi bephathe kulelani lizwe. Yibo abantu abangavusa ilizwe leZimbabwe. Ngoba asobantu bodlame abantu besindebeleni. Ngabantu nje abakwazi ukuphila labantu, abakwazi ukuphilisana nalabantu. Kodwa hayi, njengoba kule minye imihlobo yabantu ethi yee, thina sifuna ukuphathwa indebele. So hayi, njengoba bengafuni ukuphathwa indebele laba lomhlobo lo omunye imthwakazi Republic Party iright mayitilizwa likhulu ngoba ngeke kuthi since 1980 lo busa umhlobo oyi1 since 1980 busa umhlobo oyi1 indaba kungajintshwa njengoba bo South Africa siyabona iVenda umZulu indebele umXhosa umhlobo wonke yabusa uvumelekile kuthi ukuthi lapha eZimbabwe sivumele kanje abantu bakuthwakazi asiyamukile kakulekanga. So MRP right izwa likunye leli ayizwa likunye vele sizibuse bebona ukuthi into thayi kubusilizwe into ukwenzani asodlame. Njalo emathepmankhaya labantu bemasebandebeleni mabengazibuza bengazibuza kuhle kakhulu. Hayi khona uthwala ukuthi umuntu wabusa 40 years ebusa esikhundleni njengoba lokho kwenzakala ubonakala kwenzakala emashonaleni. Hayi umhlaba wonke akaza kukhulu konke lokho. Umuntu 10 years kaphume 10 years umuntu kaphume lizabonela amabonelo komthwakazi mathi asebethethe ilizwe labo. 10 years umuntu yaphuma 10 years umuntu yaphuma akula muntu ozalala esikhundleni 10 years umuntu yaphuma ukuthi umuntu azegogobe esikhundleni lokho ephethe ngabe diliza umnotho. Hayi asikwazi thina lokho thina nje abantu esikhwele esintwini abantu bakomthwakazi. Hayi asikwazi nalokho. So hayi ifu odlule kayifundwa abantu bebeyazi ukuthi kahle kahle iproblem elaphana umhlobo wani. Owathi thatha intambo zombuso wathatha uvele ulenhloso yokuncindezela abantu besindebeleni. Iqiniso kalikhitshwe. Bobona nje bebe ngaphume ezikhundleni kwaphana nje bafuna ukuthi bebe bencindezela abantu besiNdebeleni mabethi bakhale bethi akula muntu ozasibusa lapha nampa nomphoko wakumele bebuse umphoko bagijinyiswa nampa lotho ozani ikhuphu kwade kumele betake over bagijinyiswa lelandizwa yeke lilungile lelandizwe lila ngoba into zonke zenziwa laphana isikhukhu sodwa lesiya
Studio 7 linjani lonke elibingelela umbolo wami ngizama ukukhuza manje ukuthiwa unhlanhla lo osale ibhuso ngabhuki 8 Studio 7 ngiyakhe yedwa yini Studio 7 ngokufaka imbono wathi ubingelelana awudingi izinhlezi zokubingelela izihlobo zakhe zonke abasefuna imbono wathi ubingelela so kuphe ukubingelela lesi sizokubingelela so inhlezi zokubingelela lezi ngiyabonga msakazo lo uyandihlupha kakhulu nje kwama TV vuro uyandihlupha Studio 7 ngani ngiyedwa elamukela ivoice yakhe yodwa ngobulawayo igama lami ngeke ngizitho ngiyabonga
ahlabezulu Studio 7 kunjani kodwa nabezwa laba bawumana lapha bakhuluma ngomqondisi ukuba bakhuluma ngomqondisi ethi ufuna umqondisi ufuna ukukumilizwa andikhona ukuthi asoze kwenzeke kuzwenzeka uzoliqhuma ngasi yamazi ade sizambonisa kahle ukuthi singobani thina
uvuka njani balaleli be Studio 7 ngifela iqinisa lokukhulumayo waselubhani Jabuwa ekana oqala nje balaleli ingakashoni singakakhulumi nixi nani basakazi be Studio 7 akithi ke ngibambe lo abathi ngunhlanhla lo bathi ngunhlanhla umhlanhla wasemalungu lo esekazibiza ngunhlanhla lakhe manje ukuthi umfowethu lo ngathi ekhanda lana sokukhona sokuhlangene sokukhona sokumphazamisa uzozibiza ngunhlanhla lakhe abanye abafowethu manje bashile abanye abafowethu manje bahambile manje ngendaba zakhunhlanhla lakhe yena sekazenza bani ukubona ukuguguzela lokuthi kwenziwa ngunhlanhla lakhe kuhle kakhulu okwenzekithi ngicela ukuthi wena umfowethu wena khona lapho ekutswana la ohleli khona ngicela ukuthi uzame ukuzixoxa uzenze umuntu ebantwini ngicela ukuthi uzame ukubamba amagama akho mangabe kukuhlula ukungena la ku Studio 7 vele uhlale phansi uvale umlomo wakho uvale indijena yakho uthule phansi ngoba abantu babuhlungu ngaloyo muntu loyo ombiza ukuthi umhlanhla lakhe babuhlungu kwamanje wena ubhizi manje sozibiza ngayo umhlanhla lakhe loyo mfowethu zama ukuzixoxa ube umuntu ube indoda lo okuzwisa abantu ubuhlungu nawe ukuzwa lo mkhondo wakho uzokufaka emasimbeni uzokufaka emanyaleni ngelinye ilanga
abantu bekuzibuza kumbuzo ukuthi kanti manje ilizwe lalivalelwayo umbuzo ozosalelwa ntini njengoba vakuusatsheli corona icorona isazi ukuthi izanukhefu
ngibingelele basakazi be-Studio 7 ngibingelele nabalaleli okwakuqala sithi dudu emndenini wakonyathi ngiphinde ngiphendule lo baba lo ophendule omunye ubaba ethi akavali igabha lakhe baba kuziphathe kahle njengomuntu omdala ma uzotshela omunye umuntu ukuthi akavali igabha lakhe wena nje le nto oyikhulumayo ilengqondo lento oyikhulumayo ukuthi uchamisa vakatata vandu vakanikeza mukondisi. Mukondisi uyini wati nane pati yakasiya zeparamende aipikisi naseparamende yaseZimbabwe. So uzonikezwa vandu po in. Po in, for kuti aenze tribalism. Ngoba lona ufuna nje tribalism. Into ayifuna nje mukondisi, ufuna nje tribalism. Akafuni nje ukuthi ukuphikisa leli qembeli elibusayo iZANU PF. Ufuna nje tribalism ukuqhabanisa abantu. Ngoba nangu sekwenzeka ngapha kithi, ngapha kithi sekwenza kuthina thina maZimbabwe sekwenzeka ngapha eGoli. Abantu sebechiswa. Uyajabula manje. Angithi ngiyoqhumuzela tribalism. Uyajabula manje. Uthini manje? Uyajabula abantu manje bechiswa. Ngoba yena ngiyoqhumuzela tribalism. Uthi yena ufuna ukuqhunya ilizwe, ilizwe liqhunye, liqhunywa ngapha. IZimbabwe iyaqhunywa kuphi kwakhona kwamphana? Iqhunywa ngapha. Akayekele nje lo mqondisi wena indaba ye-tribalism nje. Faka abantu ingqondo ezimbi endahlekisa abantu. Abantu abavotele iphathi ezokhipha iZANU PF. IZANU PF yinkinga laphaya. IZANU PF labo ngawuli yinkinga laphaya. Nothi ukuthi uchamisa or ubani. IZANU PF yinkinga. Umqondisi lo ufuna ukulahlekisa abantu nje. Yena nje unjalo ulapha eGoli uhleli kahle abantu bayahlupheka lekhaya. Kabe hleli kahle la eGoli abantu behlupheka lekhaya yethu ufuna ukuqhuma ilizwe. Yaliquma ngapha. Eliquma ngapha. Imisi nokuthi aqhukuzele abantu ukuthi bavotele iphathi ezokhipha iZANU PF. IZANU PF yiyo eyinkinga laphana eZimbabwe. Ngike ngibonge ngumama wasembelenga mina umshona. Umshona ngiyazwakala vele ngesindebela kusisa mshona. Mara sithi phansi nge-tribalism, sithi phansi ngomqondisi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleRussia selivumile ukuthi ngempela umkhumbi walo OMP othiwa Moskova othwala izikhali njalo usenelisa ukuthi indizamtshina zihlale kuwo utshonile elwandle. EleUkraine lithi amabutho alo yiwo ahlaselela umkhumbi, kodwa eleRussia lona lisala lisithi ingozi yomlilo eqhamukileyo yiyo ebangele ukuthi umkhumbi lo ugalule. Lokhu kwenzakala eleRussia lisithi nxa eleFinland leleSweden angangena kumanyano weNATO, eleRussia lizasebenzisa izikhali zenuklia. Sixoxe lolandela ezombusazwe weleMelika umnumzana Busani Ntini.
Ukungena kweRussia eUkraine ngeke ngathi ukuthi yimpi, ngoba lapha ngibona ngani kule bhuli esingene elizweni lomnye umuntu. So ngeke athi ukuthi yimpi. Kodwa yes, kuliqiniso kuye kwazwakala amaripoti ukuthile kungani kuthiwa iRussia ibisisuka endaweni ezithize. Kanti mina ngombono wami ngibona ngani lokhu ade bekwenzela ukuthi abantu babo besuke endaweni ezithize, then bese be-operator from emoyeni ale sebedubula endawo eziningi, ngoba bayakwazi ukuthi bona amabutho abo asekho ku-ground. Ngombono wami I think bebemuva bekuyi-strategy kuphela ukuthi from me lokhu akuthiwa ngama-boots on the ground, ale sebe-striker from a distance emoyeni kumbe elwandle, besenza sibili ukuthi betshaye, sebedilizwa kathesi, abasakhethi ukuthi batshayane, ngoba kukhanyile ukuthi impi yenyawo ao ilamathenka ngathiwa iRussia yehlulekile. Ngikhwale sebetshintsha istrategy yabo ukuthi hhayi sesibulala yonke into, sesibhomba sisukele emoyeni kumbe kwamanye ama-ship aseduzane khonapho. So ngibona kanje lo yi-strategy kuphela.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani umongameli weleRussia injongo yakhe kahle kahle kuyini?
Ngombono wami ngibona ngani President weRussia insecure ngesikhiwa ikakhulu nxa enanzelela ukuthi mhlawumbe eleUkraine lingavunyelwa ukuthi lingene kuNATO. Njalo khona lokuthi eleUkraine lingabangani lama-countries akuNATO, ngibona ngani eleRussia lona libona ngani umakhelwane uvumela izitha kumbe ngithi uvumela ama-competitors ukuthi ebe seduzane kakhulu labo leseRussia, ngoba iRussia leUkraine ngomakhelwane kufana le-South Africa leZimbabwe. So ngombono wami ngibona ngani yikho iRussia okusemqoka okubahluphayo, bayesaba ukuthi iNATO ingavumela iUkraine ukuthi ingene kule organization kumbe lokuthi iNATO ibe lama-base, ama-military base kwele Russia, I mean kwele Ukraine khonapho. I-Russia ngathiwa ilo uvalo lokuthi amabutho avela kuNATO, ama-countries anjengabo-US, lama-countries ase-Europe angasondelela e-Russia. Umbono wami lo ayinyakho.
Umnumzana Busane Ntini ngolandela izombusazo elemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukwaliswa komela ele Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamatsiripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa kungakutshengisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela viki elithukela.